Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 26 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla kubikwa sokudala ukuba impilo kaZulu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibe nzima ukwedlulisa amalawulo. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMadebeleland South, North leMguza bakhala ngokutshontshelwa izifuyo. Kulowesifazane waseZimbabwe ogwetshwe ukuhlala ijele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abagcina begqilazwa i-human trafficking kwele Oman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe kuhlangothi olubona ngokuvimba ukuthengiswa kwabantu besiyagqilazwa le-human trafficking lubikwa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ezwekazi le-Afrika alodubo olukhulu lokuyengwa kwabantu besiyagqilazwa kwamanye amazwe ngemva kokuthenjiswa umsebenzi. Iningi labo ngabesifazane abagcina besiyagqilazwa besetshenziswa ezindlini okungelaholo bephathwa kubi kumbe njalo bagcine besetshenziswa ukuthengisa ucansi kodwa bengaphiwa nhlawulo isiya kulabo ababebathengile emazweni afana le-Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, the People's Republic of China, Uganda lamanye. Bayabe besuke ekhaya bethenjiswe imisebenzi ebaholisa imali enengi. Kunje kulosifazana weZimbabwe ogejele ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abayithoba munwemunye 9 abagcina begqilazwa kwele Oman ngemva kokubathembisa imisebenzi eyayingekho eDubai. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantine Chiwenga wethule umbiko othi uhulumende wenza yonke imizamo yokumelana lohlupho lwe-human trafficking. Inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ithi indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla sokwenza impilo yabesifazana abahlala emaphandleni yaba nzima kakhulu. Linhlanganiso ithi omama abaningi sebehamba imango emide besiyatheza inkuni lokukha amanzi wona abikwa esethengiswa ngabalezinqola ikakhulu eGwanda. Lokhu kuphuma ngesikhathi senyanga yokuthakazelela imisebenzi enziwa ngabesifazane emhlabeni wonke jikelele eye Women's History Month okuqale mhla ziku-1 kulinyanga kusiyaphela mhla ziku-31. EleZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane.
Umnyango ogcwele abantu kuyamangalisa. Othi omama emakhaya kuleminyaka bathi ukusutha kuyaekhamanga, bahlutshwe kudinga imali, basutho ukudinga khona ukudla, basutho ukuthi ukuhamba abantwana ezikolo. Okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni uma echiya abantwana bodwa ngekhaya. Abantwana abangamankazane kube sekuthiwa khona ukufice sebezithwala bebaninyana ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali ngoba egangeni kulapho uthola inyala khona yona i-forex. Nxa bedogile bathengisa ngerandi ukuthi bazethenga ukudla babhadalele labantwana ezikolo. Bathenge la manzi, amanzi ayathengwa. Inqola yenza 8 rand ngoba lapho sathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers uya 5 kilometers ukuze ethele onxa umama. Eqeda lapha edinga inkuni. Inkuni zisokola-ke zidinga tshana kusuka kube nzima. Omama agcwele ukusugula okuneni.
Ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni.
Ngicabanga njalo njengomama sebemakhaya nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya.
Bangancediswa njani omama bemaphandleni? Yiluphi uncedo ongathi bayaludinga?
Omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi. Asithi la maprojekti alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani, kuqhatshwe omama khonaba basebenze emadizaneni bencedisa abantu ababo ngoba nxa ngabalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni shubili sibili lapho umama alala khona, lapha adla khona, lapho abathatha khona amakithi bageze. Lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama. Umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni athole ukuphumula.
Unkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Idale le-nomination court lamhla belihlolisisa amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqutshwa kunsukwana ezilandelayo e-Mount Pleasant le-Harare East kulandela ukusuka idale lephalamende okwenziwa ngunkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty Makan. Ababili laba bathi benze lokhu ngoba umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa wayesesukile kubandla le-Citizens Coalition for Change athi lahluthunwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla le-ZANU-PF. Ababili laba kabancintisi kukhetho lolu. Abazabanga isikhundla lezi bayisikhombisa. Ababili ngabebandla le-ZANU-PF kuthi abanye ngabamele ibandla lecele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Oyedwa ukubandla le-Changuchi Muti Chapinda kumbe CCC omunye ozimeleyo lokhu elungisa amaphepha akhe. Kulomunye njalo okuthiwa akuqedakali akuzamayo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokhu isahlela amagama aphanyekwa ngabazancintisa kulolu khetho. Abalimi esigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMathebeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo okulokhe kuqhubekela kulezi indawo lanxa amapholisa esithi aseqinise imizamo yawo yokuqeda lolu hlupho. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednico Ncube uchasisa ngalolu daba lezinye kungqoqo losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa iprovincial anti-stock theft credit team elami umkhulumeli wamapholisa lokhanye lo coordinator i-anti-stock theft lo operations sesibhodile kubalimi bonke abagqagqela iBulawayo sisenza imhlangano sibhode iPlumtree Road ubhoda ngasentshonalanga kunyama Ndlovu Road osolusi Road Falls Road angitsho amaplaza ubhoda iBulawayo yonke sayihlanganisa ngqe sikhuluma labalimi sibatshela ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi inkomo zabo zingatshontshwa sesiyenze lokhu sabanika ukuthi bengalanjani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa lokhu sokunike impumela enhle kakhulu ngoba ama-onda feet asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulala enye inkomo eholendeli bayehluleka ukuthi bayingenze kobulawayo bayivinga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezitshontshweyo zingene kanti-ke kuharare road ekaisington road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma loba zingabona nje iroli zule ithole inkomo bafonele amapholisa ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithole inkomo ezingama-20 ebezitshontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma-50 lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezicathi ezezitshontshiwe lo mnikazi wazo yindaba esiloko sisebenza phezu kwazo sabamba imbuli ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yasebhinga iBulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapholisa asebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezitshontshiweyo bengikhuluma lama-farmers kugrupu about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuveta izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bengumakhelwane futhi bengatshontshelani iBulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngekazibuke kodwa iBulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft
ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezitshayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakoBulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hhayi
kukhanya thina imisebenzi esiyenzayo kobulawayo yonke iyaphumelela ma ungafika nje ukungene esithi i-CBD kobulawayo la ungajabula ngobuhle obukhona usungapaka imota yakho kuhle usungahamba kuhle sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations ochovambayo obhupta kulabanye osothiwa ngovukuzenzele bayasinceda kakhulu kuba le discipline sebe-cooperator njengamapholisa sithanda ukuthi simbonge uzulu ngokuthi hhayi bavumile ukuphuma emgwaqweni kuluthwana yebo kambe oyabe buye kobulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi zipake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amathikethi hhayi konke kuhamba kahle
Alo-ke ngumnumzana Bednikho Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekhona le kobulawayo Kwezimayelana lakwele Melika, ukufuthelana phakathi kwelizwe le-Israel lele Melika kufike kuzinga eliphezulu izolo ngemva kokuba ele Melika lale ukuvimba isinqumo somanyano we-United Nations esokuba kufakwe phansi izikhali empini yakwele Israel lamabutho akwele Palestine aweHamas. Umanyano we-United Nations wethule lesi sinqumo ngemva kwevoti lapho ele Melika elikhethe ukungavoti kumbe ukuvimba ivoti. Lokhu kubangela ukuthi inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu amise iqula lakhe kade lilubhekise kwele Melika lamhlanje. Umanyano we-United Nations uthe nxa ele Israel lingala ukufaka phansi izikhali okwesikhatshana liza kuba liphosisile kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Melika lokhe lisacubungula ukuthi kuhanjiswe na uncedo lwemali kwele Israel le-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi ubona ele Melika liza kupha na uncedo lwemali kwele Israel khona sokulokufuthelana okungaka
ukuvumelana bazagcina bevumelana kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwa abalohlupho ngoba sebe se Congress kabasamelanga abantu abavotela abalithi Congress sebemele bani u Trump ukuthi Trump engabatshela ukuthi lokho angifuni lokho lingawenzi yikho abakulandelayo kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi eCongress lowo nguye osenguchair welokhuzeni umajority we-Republican Party kathi eseCongress bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo engabe lokho eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing asicooperatenini labantu bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhupha ujahaye nalo kumbe bazambhoda ngemuva ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangambhoda njani ngemuva ukuthi ba-tablize into angafuni ukuyi-table because it's a matter of u-minority leader we-Democratic Party ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesindebe ukuthi kuyini bani ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote u-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye
manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lona lolo lwebudget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ye kungabi lolutho kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuniyo Ukraine uTrump because Trump umuntu kaPutin. But bakhona amanye ama Republicans abasifayo ukuthi naye ukuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyana ukuthi kuvotelwe. It's because uyawazi ukuthi kulabanye abantu abazavota lama Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebembhoda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlale sefonini loTrump nsuku zonke. Uzazayekele ngemilanga uthatha ifoni kaTrump. Esenze abantu bavota imali ye-Ukraine yahamba.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Ngolunye udaba lwezemelika kulabantu abambalwa ababhubhileyo ngemva kokuba umkhumbi utshaye wawisa ibholoho elithiwa Francis Scott Key Bridge esigabeni se-Baltimore. Amapolisa athi umkhumbi lo ubusuzanqikilana lomunye wasuphambuka yikho lapho ogwenxe khona ibholoho izimota ezedlula amachumi amabili zawela emfuleni uPatapsco. Kulabesilisa abatsha lasebe badala abakhala ngenhlelo kanye leminye imithetho ebekwa nguhulumende eyokuvikela lokuthuthukisa abesifazane besithi lawa manyathelo asechiya abesilisa phandle. Kuqakathekiswa amantombazana labomama. Kodwa omama baya kulandula lokhu besithi kunenge okusamele kwenziwe ukulondoloza ilungelo labo njalo inengi lemithetho le ilotshwe emaphepheni kodwa ayilandelwa. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sokuyiminyaka phose efika amachumi amathathu lokhu amazwe omhlaba jikelele athatha isifungo sokuthuthukisa lokuvikela ilungelo labesifazana lamantombazana ngemva komhlangano owenziwa kwele China owe Beijing Conference owawukhangelane lokuphathisa abesifazane ukuthi betholiswe amathuba afana lawo besilisa. Osakhulayo uBino Ncube uthi loba eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqakathekisa ukuphakamisa omama lokhu kukhanya sokuchiya abesilisa phandle ikakhulu abasakhulayo.
Labo abantu abazala leyo mbono ngabantu bezombusazwe. Abantu bezombusazwe besazi ukuthi abantu besifazana baningi kakhulu ku-community njalo kutsho ukuthi bazayinelisa ukuthi benze bavotele bahlale kwezokubusa. Lapho besisuka sitshiya abesilisa basale phandle bengasazi ukuthi bona benzeni.
Kodwa uyakuphikisa lokhu uPatience wakumoyo ohlala koBulawayo esithi balokhe beziphethe esidukwini abesilisa.
Sakalisisa kuhle amabhizinisi amaningi aphethe ngamadoda. Umbusazwe ngamadoda njalo. Kudala sihlukunyiswa, kudala sihlwengula.
Urumbita Matonga, osakhula ohlala eHarare, uthi loba omama sebephakama emazweni omhlaba amaningi, basaselinani eliphezulu abalokhe belwisa ukuthi bathole amathuba.
In other countries, you can see now we have people like Kamala Harris, a Sebengabo vice president. But we still need to fight and advocate more ukuthi bangasivaleli.
Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa amankazana labo mama sebewathola amathuba angcono okuzithuthukisa lapha lalaphaya, kusasekuningi okubavimbayo okufana lezokholo, amasiko kanye lomumo wezomnotho nowezombusazwe. Unkosikazi Margaret Mukhana Nasangarwe, umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngokutholisa amathuba alingeneyo phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission, utshele iStudio 7 ukuthi bengabona engani sebetshiwa phandle abesilisa, kodwa ayisikho lokhu.
It looks like we are focusing on the women.
Isikhathi eside omama bencindezelwa, yikho kule mizamo eminingi yokuthi labo bebe kubanga amadoda akilo. Kuzathatha isikhathi eside ukuthi batholise abakufaneleyo omama, yikho kukhanya engani sebefakwa phambili kwabesilisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, ngomunye wabathi sebetshiywa phandle abesilisa, ikakhulu abasakhulayo.
Ungananzelela even ama-scholarship asupporta abantwana abangamantombazana semaningi ukwedlula lawa asupporta angabafana. Loba nje ebantwini asebekhulakhulile uyathola ukuthi ama-suicide cases amaningi ayenziwa ngabantwana abangabafana kula bantwana abangamantombazana. Ikhona okuyana ukuthi sesikhangela kakhulu umntwana oyintombazana, sikhohlwa umntwana ongumfana acine esoluthi akhulume lobani athini.
Kodwa ubuya njalo uNdlovu ethi kuyadanisa ukuthi kwesinye isikhathi abesifazane abawasebenzisi amathuba adalwa yile imithetho ngoba kabalalwazi ngamalungelo abo.
Kulabanye abantu abangamantombazana abalokhu besakubambile khonokho ukuthi thina kuzamela sidinga umnendo. Nxa ngadinga umnendo, indoda ezangithatha yokumele injani ingiselele, ingigcine mina ngihlezi endlini. So ikukwenza sibe lokhu sile xekana elisela emuva.
Enye imithetho ebikwa ingcindezela abesilisa ifana lokuthi umuntu ongumama akaphiwa isigwebo sokulengiswa yimthethwandaba lanxa efunyenwe elecala okumele agwetshwe ngaleyo indlela. Imithetho kayicaci ekuvikelweni kowesilisa lapho edlwengulwe, kodwa usobala ekuvikeleni abesifazana. Ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi inhlelo kanye lemithetho yelizwe elawula ukuthuthukisa lokuvikelwa kwelungelo labesifazana kumele ichasiswe kabanzi njalo kube lemfundiso ejulileyo ngayo ukwenzela ukuthi abesilisa labo bayizwisise, ikakhulu abasakhulayo, hatshi ukuthi bahlale emnyameni beyibona ingani ngeyokubancindezela nokubahlukumeza. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ingcwethi kwezenotho abaphikisayo labanye bathi seliphelelwe yisisindo idola leZimbabwe eseligugudeke okokuthi kalisathengi lutho. Okwamanje idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,390, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu, 33,000. Bathi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho eqinileyo yokuthenga lokuthengisa idola leZimbabwe njalo levimba inkohlakalo ememetheka ngamandla njalo okunye okukhanya kusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende labadlelana labo. Bathi kuqakathekile njalo ukulandela ukwethulwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund le-World Bank abathi akumelanga kwekelwelwe ubukhohlakalo obudiliza umnotho welizwe. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi lizahlala lisetshenziswa elizweni idola leZimbabwe loba ligugudeka ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uStudio 7 uxoxe lenye ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Umtulululu ancho iskripta mfundo. Nga kuna kumesula ito wala eye tine Zimbabwe. Ito wale sifane si 70 si ngoba umno tuwezi zika ukuliswa imali ya ngapanzi. Ngoba inte ngwe ya kona, insa ule ya kona ya dula ama costings enziwa nye US dollar ayashupa uwaka ilise. Nga kumesula ganti ancho ama Metcash e Mozambique, ama Pula e Botswana, lama Kwacha e Zambia asebenza. Gahambe la lezi 70 zaki ae Zambia akwete amavili efunda humanitary policy ya utikimisa njani imali ekhaya I local currency. He doesn't, ama ke wati don't reinvent the wheel, enga vee selu isi vire licha. Kanti kanti kusela ale ngondozo nezu kika. Kaba fundu, anche tuwa kuna inya atifunda waba pambili mfoetu.
Kutwa kipo nga yenu loke zita aili ya velikona itola kucho honi kutwa wena njo sivilu mtu wei ngweti kwa zomna.
Kuchukuti imali abaye zuzayu ea lapa ama ponja na matole Zimbabwe baye sebenzisa ubu kwele kwele kukuti kutenga US dollar. US dollar yu imali abaye zuzayu nga abangani wakibe tengisi kwa impase Zimbabwe ikolite la mata ya mundu ya kipa mapande kwele zungo basi mapata la matola waki nekonali nga kunge la dola ili sebenza lapa ii local currency kwa hivyo security amazo mafane li batengi imali ema bank kumagumbe reserve bank kwenzi lutu mapata la ama exports mapata la ama exports yuko imbona ngati mina umtuli nguwe la bangani baki lama siribo nuti dola yilu elibano tisayo ngoba agusupi ugulu nisaye mali ekaya ngoba amazo wonki apumele leyo apumele lange mali ekaya yomdeni yomzinwe
so hiko siti veli dola la tali kona
kato zitale liko na ngoba kwea figisi kato utu liza weshulwa liza weshulwa hii kato siti yuku 22,000 liya kuna selingat seluku 50,000 liya kuna setinda ama nyama ama paper ama kulu ama $1,000 ama 2,000 ama 10,000 sisi pindi la kuleani sugu zika zika kito nkono lezian gaba sali panzipona basi chabanta bagwazi gonga gaba kwazi gonga baka mbe Zambia baye funda utifane humanitary policy 7 aranjani yukunisa imali yomkeni.
Loge ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezenotho okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ukhuluma nani ongwenya mtimando madonsela we studio 7 hayi siyakhala ngomnangakwa lo ofuna ukupheka ihistory yakhe lo ozositshela ngompengo omkhulu wakhe ukuthiwa ngumpengo hayi akekho akunayo embalini okuthiwa kwaba umpengo wasebenza ngaphansi kwamsikazi waphinda wasebenza ngaphansi kwalo mpengo hayi ihistory yakhe leyo akayophekela abakubo le mashonini ngoba futhuma izambili ini le yenza ukuthi befuna ukuzo-associate nathi bile vulana mehlo khona lapho ezihlaba zibona ngani inani business yeyisa madoda amthoza akavuka umthokazane ngenyawo madoda isizwe esizimele kumele sizimele esingapolodi umuntu. Angibonge lapho Studio 7.
Studio 7 shona njani ozitana zonke lapho ningabe bona aphele khona abalaleli abastudio 7 abasakazi bonke amiba kwethu ngiyazibuza impendulo ngeswela mhlawumbe abantu bezanu babangamtendulanoba namali ukuthi abantu bezanu bakwanile abakwana abakhotsha amakhiwa amasimi amaplasi amakhiwa ahamba sebephinde bawalandelela khonale emazweni bethu bona bacela ukuhla bona behluleka kulima emaplasini la hambe shuwa asikwehluleka kokuvusa khona fanakana abaphelelanga angazomuva ngamphendula
kustudio 7 mina ngimangele ukubona usengezo chabangu ebuya le harale le esezokhulumela abantu basemagqibheleleni ebuya ezimba le esengezo chabangu nangu lo chuma uchuma laye lo kungathi uJoseph uchuma kungathi kaphilanga kahle ekhanda indoda lo into ekhulumayo nje uyamuzwa ezingumanela nje thina abantu bakamthokazi into esiyifunayo siyayazi hayi kube sizokhulunyelwa ngosengezo chabangu suka le eharale le lo chuma laye lo ke umane phela ndaba la thina abantu baselubani asizanga sibe yingxenye yomkhosi lo obukhona efuphu simangele sokukhuluma uchaba ngekuya le eharale le
ninjani bakithi kithi ustudio 7 siyabonga ukuba ngabaphila kule problem yamanzi wobulawayo la bathi kwenzakalani indaba yamanzi since kwaqala ukukhulunywa ngezambi ezota project kuthiwa amanzi azabuya kobulawayo maybe sokuze kufika ama 30 years akula location yamafanzi ezwakati yakhanjiswa khonapho ithi kuzanywani ibulawayo kufanele idilike into kwabhizi ngayo ngama-by elections ukuthi bekuthiwa
isikhathi sesesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla lokunye kubikwa sokudala ukuba impilo yabantu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibe nzima ukwedlulisa amalawulo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivaleliswayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.